Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-11 Nhlolanja 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amatitshala athi ukumiswa umsebenzi abakwenziwe nguhulumende akusoze kubanyampise inhliziyo zabo emzabalazweni wokukhwezelwa iholo labo.
Kuyadanisa kakhulu kuba uhulumende ukhethe ukubathatha lesi sinqumo kulokuthi ayengeje kumbe akhulumisane lamatitsha lezisebenzi zakhe ukuze bafike esisombululweni salindaba.
Umbiko wethulwe inkundla yebandla lezanu-PF obusithi umqondisi webandla leli obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Dafatswa Mgwadi usexotshiwe umsebenzi kanye lokulandulwa kwawo. Isikhulumeli sezanu-PF umnumzana Chris Mutswangwa sokudale inkulu umo.
Ngakumangalisa ukuzwa umbiko wonalo othi iZANU-PF iyehlukene phakathi ngokuba kuyinto esegcekeni nje siyaziyo lasezigabeni esihlala kuzo.
Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokusungula umkhankaso webandla lakhe okhetho lwama-by-elections oluzayo kusasa eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amatitshala athi ukumiswa umsebenzi abakwenziwe nguhulumende akusoze kubanyampise inhliziyo zabo emzabalazweni wokukhwezelwa iholo labo. Uhulumende uthi umise umsebenzi okwenyanga ezintathu amatitshala angayanga emsebenzini ngelanga lokuvulwa kwezikolo ngomvulo. Embikweni owethulwe izolo, umphathintambo wezemfundo yeprimary leyesecondary unkosikazi Evelyn Dlovu uthe amatitshala azatholakala esethusela abanye babo ukuthi bengayi emsebenzini azajeziswa. Kodwa amatitshala akhulumele Studio 7 athe abethuki ngenyathelo likahulumende. Igqwetha umnumzana Love Momaduku uthi amatitshala angeke axotshwa kumbe ukumiswa umsebenzi ngumphathintambo, kodwa ugatsha lwezisebenzi olwe-public service yilo olungaxotsha izisebenzi lanxa lalo lolu gatsha alungeke lwaxotsha izisebenzi ngobuningi. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalitions for Change i-CCC esigabeni seMatabeleland South umnumzana Ntando Ndlela othi badani iswe linyathelo likahulumende.
Msakazi, kuyadanisa thina lathi njengebandla le-CCC Citizens Coalition for Change simala babalisi njalo silokudana kakhulu ngesenzo sikahulumende esokuthi athi usemise umsebenzi ababalisi labanye nje abayizisebenzi ezikuMinistry of Education ngenxa yokuthi bakhala ngemali. Kuyadanisa kakhulu kuba uhulumende ukhethe ukubathatha lesi sinqumo kulokuthi ayengeje kumbe akhulumisane lamatitsha lezisebenzi zakhe ukuze bafike esisombululweni salindaba. Yena kubona kufanele kuba athi sebaxoxa umsebenzi sebamisa umsebenzi ngoba bakhale ngemali. Umzali othi umntwana maye ngakhala ngendlala sokufuza abulawe asimzali ngisho totally, angazi ukuthi kungenani ekhanda labantu laba abakuhulumende lo, angazi bacabanga ukuthi benzeni. Into ebuhlungu kakhulu kuba babulala impilo zabantwana bethu, babulala ikusasa zabantwana bethu. Ungathi uyakhangela ababa abantwana bavele ngabafundi lezikolo zona lezi ezethu ama-public schools lawa ama-government schools, bona abantwana babeningi labo bangaphandle kwelizwe laba bakhona balapha kulezi zikole singama private school. So abafayo ngabantwana bethu thina abantu nje, bona izikhulu hayi abantwana babo ba right lekusasa yabo i right. So kubuhlungu kakhulu kuba laba bantu abalazwelo labantwana bethu abalazwelo lekusasa yelizwe. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ubone uhulumende ethatha isinqumo esinjengalesi nxa yethu nguhulumende, uhulumende wabantu abakwanile emakhanda, kuvele kuyethusa kakhulu njalo kuyadanisa kakhulu lokho abakwenzayo.
Manje ngokubona kwenu udaba lolu lumele lulungiswe njani?
Msakazi, udaba lolu akulandlela elula. Indlela ekhona kuba uhulumende ancenge isebenzi zakhe, ancenge lamatisha azame ukuyethusela, ngoba into yokwethusela isivele into yakhe. Ngathi uyakhumbula eminyaka emibili edlileyo wenze ngokufanayo abakuMinister of Health ikakhulu amanensi labo belohlupho olufanayo lokuba bakhala ngemali, kuba imali abayihola incane. Uhulumende laye wathi uyeqa wathi usebaxoxa umsebenzi, kodwa nikubona wende wonke lokhu akusebenzi ukwethusela umuntu ngokumqotha umsebenzi akusolve iproblem kumbe akwenzi emashuku into ekhona uhulumende kanike ababalisi imali engabenza bakwansi ukuphila imali yona leyana yayiveli iholwa ngama teacher imali engange 540 US dollars ababeholana lesana skadi yiyo imali okufuze abaphe yona uhulumende lo kawusikho ukuthi imali kalayo imali ulayo kodwa ukhetha kwayisebenzi ezinye izinto azibona yena ziqhakathekile ukudlula impilo yabantwana be
umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change ECCC esigabeni seMatabeleland South. Kubeli bandla lezanu PF enkundleni yokuxhumana eTwitter obusithi umqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kuleli bandla umnumzana Dafatswa Mgwadi uqothiwe umsebenzi kanye lokulandulwa kwawo isikhulumeli sezanu PF umnumzana Chris Mthwangwa kuthi iningi lisithi lokhu kukhomba sobala ukudonselana okukhona kubandla elibusayo inkundla yabasekeli bezanu PF le phansi kwekhasi elizibiza ngokuthi ZANU PF Patriots ku Twitter yethulela umbiko ngolwesithathu kodwa umthwangwa uphange walulandula lolodaba esithi ungamanga esithi lungamanga amemethekiswa izitha zebandla imbiko esilesikhathi iphuma emaphephandabeni ithi kulokudonselana okukhona phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kodwa ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi lokhu akusiloqiniso
ukuthi kona abantu etime sisuka sithi abuse i-social media spaceless esitholayo uyabona udala sathi kwazona indaba uzizwa nge-radio kumbe nge-newspaper kuphela kumbe nge-TV manje phakathi somunye nomunye nje angabe ukuhlala phansi abe lokuyidata uyabhala ukufunayo benda abantu bayakwazi ukucreate ama-accounts nginje somla ungathola kula ama-accounts asacreatwa yawami khonapha abantu abezikhulumela ishida ke siyangale kodwa kungayisime engikhulumayo so khona kwana kuba buhlungu ngendlela enjalo siyake sibone futhi kwezizikhathi I'm sure la ushoka ukubona khona ukubana abantu be-announcer ukufa komuntu yena umuntu esaphila umuntu bengazinto yagula kuphela uzabona abayesethi yona condolences uzengusweni kona abanye abantu kanti banjani abangahloniphiyo bakusebenzisi lokuze i-social media ngendlela embi kangaka ngoba i-social media phela yinto enhle kakhulu sibili kodwa isisenziwa ibe mbi ngabanye abantu abahlele ukwenza izinto eziqondileyo ngoba into enjalo for sure nxa isenzakala ngabe utafazwa ebexotshwa kule ndlela eqondileyo njalo kulabantu abayibo abaqondileyo kumele kube yibo ababikela uzulu indaba enjalo so pho-ke nxa usokubika omunye umuntu ongasiyo kumele abike yikuyabona kunto isi either ngama-fake accounts ama-ghost accounts or ngumuntu nje abe lomona lo muntu kodwa khonokho akutho ukuthi yona ngibetha kulokuxabana epartini if that is necessarily then boil down ukuthi na mhlawumbe sokune-factionalism epartini hayi lokhu kuya ngokuthi kona omunye umuntu abezonda wena njengomuntu umselufu hashi ukuthi betha indaba yeparty or izinto ezinjengazona ezengizisho ubana khona abantu sebe-create ama-social media accounts afake lapho abazafika-ke bebhala izinto ezingayisizo kuphela
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube
kakumangalisi ukuzwa umbiko wonalo othi izanu PF iyehlukene phakathi ngokuba kuyinto esegcekeni nje esiyaziyo lasezigabeni esihlala kuzo uyakubona kuma-structures abaphansi ukuthi bayadonselana badonselane njalo phezulu mhlawumbe ku-district badonselane ku-province badonselane phezulu nakhona ngale sihlalweni sobukhosi bayadonselana umbango phela ikuthi kuyadliwa kuyadliwa kuyathathwa laphana wonke umuntu ufuna ukufaka isandla laphana lapho kuloluju khona yingakho ubona bedonselana kangaka omunye ufuna ukuvimbela ezinye izandla zabanye ukuthi bangathaphula uju adle yedwa omunye la uyadonsela kwelakhe uhlangothi ngakho ke yikho kwenzakalayo vele abahlangananga ababambananga usuka phezulu uzufike phansi usuka phansi uzufike phezulu bayadonselana kodwa ke inkinga yikuthi kuso sonke lesi sikhathi
bayenelisa ukusebenzisa imkhathakhathe yabo abayenzayo bacine behlezi esihlalweni lanxa behlukene kanjalo.
Amabandla aphakathi kokukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngenyanga ezayo. Ubona izalankomoni lapho.
Impawu ezikhona kodwa zingatshintsha phela ngokuba kupolitiki usuku ngosuku izinto ziyatshintsha. Engikukhuluma namhlanje kungenzeka kusasa kube sekuguqukile. Kodwa masikhangela ngakhona lokho kukhona njengamanje kubonisa ukuthi lapho kade kuyizihlalo khona zalabo abaphikisayo bazaqhubeka bekhona bazabuyela. Lapho kade kuyizihlalo zabakuzana uPF bazabuyela njalo. Kodwa ke kusengenzeka ukuthi kube nenguquko kusiya ngokuthi ukukhona yini osuke walala emsebenzini. I-opposition ingathatha ubuthongo iyadliwa endaweni kade iqine khona lezana uPF ngokunjalo. Ngakho ke kuzaya ngokuthi umsebenzi abawenzileyo bawusebenza okungakanani kodwa impawu zithi ukuthi ungathi kuzaqhubeka ukuqhudelwene kungazange kwaba nenguquko ezinkulu kodwa ke kusengenzeka kube lezinguquko ngoba phela sesekukhona isikhathi amathutshana alandelayo amavika alandelayo kungatshintsha izinto eziningi omunye acine edliwe endaweni akade strong kuyo omunye acine ewina lapha kade ebuthakathaka khona.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe ubeqoxa ecingweni le studio 7 ekwobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Umkhokheli webandla le MDCT njalo engumholi we MDC Alliance umnumzana Douglas Munzora ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokusungula umkhankaso webandla lakhe okhetho lwama-by elections oluzayo kusasa enkundleni yeZororo Grounds eHighfield West Harare. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uqoqa lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Umkhankaso lo uza lontshwa eHighfield konapha eHarare ngumkhokheli webandla lethu le MDCT njalo ngalokho kunguye okhokhela umbutho weMDC Alliance owamabandla lawa abambisanayo nxa kuyiwa ekhethweni. Uyabe usethulwa imbiko ophathelene lokuthi ibandla ligaya ukhetho lume phezu kwaziphi izithembiso njalo likhangelele ukuthi labo abacela ukusekelwa ngabavoti bacela lokho bethembisani. Sikhangele ukuthi isikhathi sifitshane nje singakangena kuma elections ka-2023 kathi njalo sitshengisa lokuthi kuyini esikwenzileyo kusukela ngesikhathi kukhethwa abantu kuze kuyefika khonapha lokwethula nje esingathi isimilo kumbe isimo sombutho we-MDC Alliance ngalesi sikhathi sokhetho. Ngathi ngamafitshane nje yizo ezinye izinto abantu kumele bakhangelele ukuthi umongameli ubaba uDouglas Munzora azethule kulombutho kulontsha ikampeyini.
Uyabe kungumhlangano onjani omkhulu kakhulu owe-rally kumbe abantu abalutshwane kahle kahle vele kuyini okuyabe kukhulunywa?
Into eqakathekileyo ngalesi sikhathi sokuyikuthi kuhambe umbiko ebantwini ukuthi abantu babe baningi kakhulu nje walisazi ukuthi sisaphakathi kombhuqazwe we-COVID-19 akuvumi. Ngakho nxa sinxusa asinxusi bantu abangecina besenza ukuthi siyephule umthetho wezokuvikela ikakhulu mayelana nomkhuhlane we-COVID-19. Ngakho hhayi inamba yabantu siyabe sikhangelele zona ezo ezisemthethweni o-200-300 zingadluli khonapho ukwenzela ukuthi singangeni ehlupheni lokuthi sicine sixatshanwa namapholisa labo bonke abanye abazomthetho. Ikakhulu kuyabe kuyikwethulwa kwe-manifesto ye-MDC Alliance engathi yilo uhlelo oluphathelene lokuthi kungani sigaya usekelo njengebandla le-MDC Alliance. Kanti njalo ubaba uMunzora uzabe esethula njalo umbono esingathi i-vision ye-MDC Alliance ezakuveza sobala ukuthi lokho sihamba ngezinyathelo zika baba wethu u president u Mokentswangirai owasishiyayo sisethula njalo ukuthi kuphini esesikwenzile njenge MDC Alliance ukusukela ngesikhathi sakhethwa ngaso kuze kube manje sekufike lona lolu sona lesisikhathi sokhetho la ma by elections.
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT kube xoxa ecingweni le studio 7 eseHarare. Lokhu kwenzakala umkhokheli webandla lezano PF Mongameli Emerson Mnangagwa kanye lomholi we Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa bekhangelelwe uquba umkhosi ofanayo ngosuku lunye eHarare lakobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz shortwave.
Uma manje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo.
Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emerson Mnangagwa uvakatshele kwele Mozambique okwelanga elilodwa lapho anxuswe khona uMongameli Philippe Nyusi walelo lizwe bexazulula indaba zokusebenzelana. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa avinjwe ngabokholo lwesipostoli abakoJohane Marange bezama ukugebha isidumbu sentombazana eleminyaka elechumi lane 14 okuthiwa yabhubha ibeletha nyakenye. Amapholisa alokhu esaphenya lolu daba abikwa etshelwe ngumkhokheli walisonto uNoah Daguda ukuthi ungabefuna ukugebha isidumbu lesi bayecela imvumo kumongameli Emerson Mnangagwa obikwa engomunye okhonza lisonto. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Balaleli, sonke li support Studio 7. Siyabonga silibingelela ngegama lihle likaNkulunkulu ukuthi ngawuthola ihlale inhliziyo enjalo. Akembe kumlayezo lo. Awabantu benkosi lizwe limi kuyisiyakwazi sizoba sizwe fike bangelukuthukana. Studio 7 wena kahle sicelani senzeni so njengabalaleli bayo lama supporters ayo. Singafike bangelukuthi sithuke hayi singathuki. Umuntu ungasimso kakube yimbono nje emihle ukuthi hayi ubani into yenza udlala ngengqondo zabantu kuphelele lapho hayi ukuthi kuze kugcine sokuthukwana njengomunye engimzwethuka nje thuka lobaba lo lethimu le MDCT kuyazila ukuthukana sibeni ngabantu sinikanini nje imbono emihle. Uyabona kule ndaba kababa umoya umqondisi, indaba kababa umoya umqondisi ibalulekile sibili kodwa ke phela ukuqunywa kwelizwe lokwakufunayo ungeke kwenzakale bazali ukuthi iqumeke ezilongo engancintisanga engakontestanga kupresident. Uzabe ekhulume ngubani ukuthi lizwe liqunywe? Uzabe ekhulume ngubani ngoba kufuneka ebe kupower khona ngalo ukuze akhulume ngelizwe lokuthi liqunywe umbono lo awubonayo. Kodwa ke nxa engaba kumember of parliament kumbe la kumember of parliament adliwe uzabe ngubani oza ukuthi lizwe liqunywe? Bonke nje ndiyabona ukuthi ungakhangela ithimu yabomama omakhu uDr Thokozani Khuphe obabomonzora hayi ngabantu abasebhoreni labona kingazihluphi ngabo ngabantu abasebhoreni shem okuthiwa ziyakhahlelelwana sokuya kuye ukuthi ezawina yiphi kungenza kathi zonke ziphume ziyi-draw 0-0 yikho okukulaba abantu ababili laba bakholisa ukudlala ngengqondo yabantu. Uzawethi balama-supporters umama ukhuphe kungenza kathi lo muntu oyedwa omsupportayo umonzora kungenza kathi lo muntu oyedwa omsupportayo kodwa abathiwala abantu babo akula lutho lapha lingayethuswa ngumlilo wama-newspaper loku ngabantu abangalamsebenzi lapha asiwayekeni benjalo kuphela.
Linjani lapha kustudio 7 lapha kuZimbabwe siyaphila kakhulu hlupho nje kuphela imali. Ya siyakhala ukuthi uhulumente okhona ayesenzethi izinto zibe ngcono ngoba singathi asimfuni yabona ngisimba abalalo kwanisa ukuwakhipha Indaba khona nje ukuthi kwatona weZimbabwe singabambana siyaphumisa into eyodwa njengalaphana inkomo esekhona ukuthi esibona izinto zingcono ufika laphana inkomo wafa izinto zasadakwa kakhulu ukuthi sikhangela inkomo ekhona zala umgabe ekhona ekokelela abantu sikhangela kathesi umgabe ekhona izinto bezingcono ufika lapha umnankagwa abe khona ayongifezile ekokelela abantu izinto azihambi kuhle nje mina befuna ukuthi nje laba abakhona kongale phambili ekokelela abantu abahlale phansi cabane babone ukuthi amaphutha abangaphi ukuthi balungisise ilizwe lethu ukuthi libe ngcono ukuthi ilizwe lethu selihlekwa nje amanye amazwe besiwakhayela phansi kakhulu eminyakeni edlulileyo nje ngaphela eMozambique bele lizwe lengasilandeli ngenothi esilayo thina asifanele ukuthi siyangise phambi kwabantu asilungiseni ilizwe lethu ngokuthula singasisebenzisi nje amandla ukuthi umuntu engakhuluma iqiniso ukuthi ilizwe lilungiseke wena usufuna inqindi laye ukuthi ulwe laye ukuthi ukhulumelene iqiniso yena umuntu efuna ukuthi ilizwe libe lihle
Salibonani, salibonani walaleli be-Studio 7. Hayi mina ngiyaphila mina ngu-Bruce Moyo. Hayi, bithi unyaka omutsha, yini lonke balaleli be-Studio 7 lani maZimbabwe amahle. Ngithi nasi indaba esegudini zakhamuzi zeZimbabwe sibambaneni bantu. Nanku umkhosi asuhlabeni siwulawule. Kanti sangenelwa imamba endlini kwezenjani abantwana babulalelwe imfundo kwezenjani sikukhangele. Abantwana bama-ministers bonke bafunda phetheya, bafunda ezikolweni eziphezulu. Thina bethu abampara abantwana baba yimpompompo sikhangele sinzani zakhamuzi zeZimbabwe umsebenzi wokuthi udaba lweZimbabwe lolu lunzima uhulumende kabhadala othisha hayi zakhamuzi bo alike lincedisane lobotisha ngezigaba yenzani umhlangano like likhulume ngendaba yamatisha like likhulume ngohulumende kanti aliboni yini okwenzakala eSouth Africa bantu iSouth Africa iyazilungisela uhulumende wabo owena uhulumende lo vele usewalithatha umungu lasefana nalo gola osebamba inkukhu phakathi esilugwini hawu zakhamuzi silithembe kangaka kuyikwisaba lokho gugura undini lamanje zakhamuzi ungasokufayi kuphi nansi ke enye igugura undi sebulala lo imfundo yabantwana uhulumende libhekile hlalani imhlangano zakhamuzi ngezigaba likhiye izikolo kungangcono zivale izikolo udlala ngale qeda kwapho liyabhadala ischool fees setem epheleleyo linabantwana bengafundanga item epheleleyo kanti lisiya koloda yini ukuba ngumZimbabwe kobomnankagwa hayi bo lokhu sokwedlulile lani bomnankagwa le qembulini aleke lisihloniphe sihloniphenini lingayenzi njalo asikhona ukumphatha umbuso lokhu hayi sikho zamani ukuvuselela imfundo yabantwana liyenzani libadala lingaka yiwuzibuse wona lo libulala imfundo hayi sikho lokho zakhamuzi sukumanini zakhamuzi zeZimbabwe enough is enough kalifunguzeni uchamisa futhi elenzele hayi lo teacher laye liyenzele hayi khona manje
Sanibona basakazi, sanibonani basakazi abahle, basakazi ba Studio 7 enisethulela izindaba ngokuhlukahlukana kwazo. Siyabonga kakhulu okhuluma ngomkholweni wase eGwande Esigodini emngceleni weBandla Esigodini. Ngiyabonga bengilalele iMathepelele nje broadcasting bebexoxa laphana ubaba uNkala noNcube bekhuluma ekhuluma noNkala ekhuluma noNcube bekhuluma ngendaba ezinhle. Kakhulu bekhuluma ngodaba oluhle lokumanyana siyimathebhelelendi besho ukuthi imathebhelelendi ayinalutho kudingeka ukuthi abantu sibambane usebhinga usebhaitbridge usentaba zinduna usetsholojo usematopo idinga ukuthi sibambaneni siyisizwe sasemathebhelelendi ngoba imathebhelelendi isalele emuva kakhulu akekho oyinakayo osembusweni akekho kufuneka abantu basemathebhelelendi sibambaneni kakhulu sizwane sifane nalaba abenza ilima yabona uma kunelima owazi ilima abantu bayabencedisana beze kwandlovu bazohlakula baye kugatsheni bayohlakula into ezinjalo yizo ezifuneka kuthina ngapha eMathepelelendi ukuthi sibambaneni uma singeke sibambane bafowethu nodadewethu nomama nomkhulu nogogo abantu bethu bazokuhlupheka kakhulu abantu bethu bawugcina befunda inlimi ezingasizo zethu abantu bawethu bagcina besenza amasiko asempumalanga ngiyabonga kakhulu ya ubaba lwakade ekhuluma ngwe-freedom uthina ungwe-freedom akusiyi politiki no i freedom party but akusiyi politiki ngiyomanyano lwasemathepheleleni uthi bahlala phansi bayise about 70 members about 70 members baqhamuka ngapha nangapha babona ukuthi imathepheleleni isalile emumva kakhulu imathepheleleni ayinalutho kuyahlushekwa ngiyabonga ngingamosha isikhathi bantwana benkosi bantwana bokuthula bantwana benhlabathi ngiyabonga umusa nothando lukaNkulunkulu lube nani ngiyabonga
salubonani basakazi bestudio 7 linelisakaza njengoba zinjalo nethemba liphephile emkhuhlaneni ubhubhane lolo lugcwele umhlaba mina ngubhanda moyo kubulilima West Plumtree ward 9 Makhulela mina okungizisa kakhulu ezibakwe lapha abantu abadala mpela amapolitici bakhuluma njengabantwana akuzwakali okwenzakalayo nje ukuthi kukhangela ukuthi adivele ilizwe liyangaphi abanye bakhuluma amanga abanye bakhuluma kokuvikela iparty than ukuthi bakhuluma into ebumba isizwe abantu akabeke bezwela abantwana bezimbabwe bekhulume into yokwakha ilizwe angitsho ukuthi ngibaba yiphi iparty ngitsho nje badala bakhulileyo bayachiya abantwana behlupheka izikolo kathesi abantwana abafundi bakustrike mina ngendlela embona istrike ifanele amatitsha engabuyi ezikolweni behlale emzini yabo or bayatoyitoya or benza ngingabi mude kakhulu ngiyabonga Studio 7
bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2600 bayabhubha ngelanga linye bebulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 sokubhubhe abantu abafika phose isigidi esisodwa 900,000 selokhu ubhubhane lweCOVID-19 lwaqalayo ngomnyaka ka-2020. Kodwa inani labathelelwa igciwane le-coronavirus liya lisehla ngesilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30%. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York umnumzana Busani Ntini ukuze sizwe umumo wegciwane le-coronavirus kuleli dolobho.
No, i-corona lokhu ikhona kodwa sokuyinto esiphila layo. Akuseyinto esabisayo kangako ngoba siyananzela ukuthi abantu abaningi sebetholile ama-vaccination baze bathola esithathu. Kusukela abantwaneni abale-5 years kusiya phezulu umuntu onke setholile ithuba lokuthi azivimbele ngokuthola injection. So hayi uba khona kwayikhona kodwa abantu nje hayi bazi uyayivulayo ngenxa likhwehlele linkhaya li-isolate linkhaya but abantu abaningi vele akusayiwa lesibhedlela. Ungakhangela inumba zabantu asefika kuma-ICU abagula kakhulu isinganeno kakhulu njalo labantu asebebhubha ngayo i-corona hayi isinamba encane kakhulu ngoba abantu abaningi vele sebe-protected ngawo ama-vaccine la atholakalayo.
Abantu belokhu belandela naye izicondiso zempila kahle ezokuvala umlomo ngamamask lokunye okunjalo.
Iziqondiso bakhona abakulandelayo but bakhona abayiziqoqodo ikakhulu laba abathi hayi sengitholile ama injection aba mabili amathathu so mbona ngani mina hayi sengi-bullet proof i-corona isekungithatha njalo ngaze ngitholeke liyangithola nge-vaccinated kodwa siyananzelela ukuthi i-government lamanye nje ama-institution kakhulu emsebenzini lapha kusiya ngesitethi ngesitethi bale mthetho ethize ukuthi hayi nxa usebuilding enje kumbe usegym kumbe usesikole lakho abantwana besikolo kumele begqoke ama-mask ilanga lonke. So bakhona kwezindawo akhayela endaweni zokujabula njengekuma-football stadium lani hayi abantu abasagqoka ama-mask abaningi kodwa nxa ukuthi bona bathi hayi thina sesile vaccination akusadingakali sigqoke ama-mask kodwa kuyingozi khonaokho ngoba abaningi bagcina begulile. Kodwa into enhle ukuthi ukugula kwabo akubahambisi esibhedlela kumbe ku-ICU hayi yona imithetho okuba khona ikhona.
Umnumzana Busani Ntini isizalwane seZimbabwe esihlala eNew York.
isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani esikhangele ezinye izenhloko zendaba. Amatitshala athi ukumiswa umsebenzi abakwenziweyo nguhulumende akusoze kubanyambise inhliziyo zabo emzabalazweni wokukhwezelwa iholo labo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelasonto elithukela.